Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 23 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe ambalwa axhasa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezethethwa inkokheli yezanu PF zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona.
Tina, we are very clear with our sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally.
Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela egcekeni lendizamthina eNew York athi uMnangagwa wabacatshela.
Bafuna ukutshengisela umongameli esehla ukuze kuthini. Umongameli ngumuntu lesecurity. Isecurity yakhe imele inanzelelwe ukuthi umongameli banikwa isecurity naleyana edingekalayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF City bakhanya babevele bengayazi into abayenzayo ngoba uMnangagwa ehlala evikelwe ngabonogada.
Okwenzakala eUkraine thina we believe ukuthi ipropaganda nje. ERussia ayisoke yafaya defeatwa yiUkraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amazwe ambalwa axhase umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona. Sikhuluma nje kulabantu abaningi abasemajele abavalelwa ngenxa yezombusazwe ababalisa amalunga edalela eParliamente umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole asebehlezi amalanga adlula ikhulu bengathoniswanga. Amapolisa aqhubeka ehlukuluza abamabandla ezombusazwe okungezinye zezizathu ezabangela ukuthi amazwe angentshonalanga ethese inkokheli yezanu PF izijeziso. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali laye othi bavumelana lokususwa kwezijeziso lezi.
Tina as EFF Zimbabwe njalo lama EFF wonke awe Africa jikelele, we are very clear ukuthi ama sanctions against Russia must be removed, because ama sanctions lawa aza damage umhlaba, aza damage impilo zabantu abaningi umhlaba wonke. Njalo tina we are very clear ukuthi ama sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally, and we are very clear ukuthi we accept support that amanyama leaders have said, including uleader omutsha we Kenya ochileyo naye wathi ama sanctions eZimbabwe kumele kichwe, lo president Ramaphosa in as much as efeyila ehluleka elitsotse elisela eligcina imali empedeni under mattress ama pillows, we accept ukuthi at least like edit the voice ukuthi ama sanctions against Zimbabwe must be removed.
Lina lithi ningalokho okukhulunywa ngabe Melika abathi bona kumele umongameli Mnangagwa lohulumende wakhe baqale bahloniphe ilungelo loluntu ukuze izijeziso lezo zisuswe. Lina lithini ngalokho?
Izijeziso lezi azizange zafakelwa amalungelo abantu. Nxa kwakungamalungelo abantu, izijeziso lezi kwakufuze zifakwe ngesikhathi kule ndaba yombhuqazwe, into esithi igugu rawundi. Kwakufuze into lezi zifakwe even kwamanye amazwe anjabo South Africa where we have seen violation and the political assassination of abantu abaningi. EZimbabwe ku very rare ukuthi sibone ukuthi kulabantu ababa assassinated from ama councillors, ama MPs and so on and so on. Kodwa kwamanye amazwe kwenzakala, kodwa into lezi azizange zafakwa. Izijeziso zeZimbabwe zafakelwa iland. As you know, Tina, we are for land expropriation without compensation. Tina, we are for borderless Africa. Tina, we are for one Africa. Tina, we do not negotiate when it comes to indaba yeland, le wealth yelizwe. We believe kuti ama minerals, iland, inyoni, izinyoka, inyamazana, wonke kubelonga to Zimbabweans. And so asivumelani la America ukuthi yona ibe ikhuluma ngento engayisiyo. I-America iyakwazi kuhle ukuthi ama-sanctions lawa ngawe land. IZimbabwe ingathi si-reversa i-land reform program. Ama-sanctions azakhitshwa. Kanti ama-sanctions bavela bayafaka nini? Bayafaka ama-sanctions lawa bayafakela i-land reform program.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubexoxa le Studio 7 ngocingo ekwabulawayo. Lokhe sikudaba lunye omongameli bamazwe abalisa le Zambia, Botswana, South Africa le Kenya bathi kazisuswe izitsheziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZimbabwe ngelemelika lamanye amazwe yangentshonalanga. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi njengoba abakhokheli be-Afrika laba bekhanya sebekhuluma ngazwilinye ngobunengi elemelika lingalalela na inkuthazo yabo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akuzukuba lula ukuthi imelika isuse izitshengiso zenotho lanxa ngabe abe-Afrika bengakhuluma ngobunengi, kodwa kuza kupha i-government yeZimbabwe ithuba lokucatsha ngemva kwezijeziso zenotho ikusebenzise njalo u-recruiter ama i-support ikakhulu siyokhethweni luka-2023 ikwenze sengathi konke okwenzakalayo kubangwa ngabantu bangaphandle, kubangwa izijeziso zenotho. Ebengufisa ngilethemba okufiswa ngabantu beZimbabwe bonke jikelele kumbe ngobunengi yikuthi amazwe ase-Africa akhulume ngazwilinye, esola okungavuswa kahle kwelizwe, esola ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, kungahlonitshwa kwe-democracy, kungahlonitshwa kwe-constitution, i-corruption lakho konke esikubona kusenzeka eZimbabwe. Akhulume ngazwilinye sithi kakube le-free and fair election. Yikho lokho okudingakalayo. Yizo lezo nguquko zingaba khona ezizasusa izijeziso zenotho. Ukuthi bakhulume ngezijeziso zenotho sengathi zivela nje lapho kungekho khona akuqondanga, bakhulume ngalokho okubanga izijeziso zenotho bese zisuswa kanjalo.
Amazwi kaMnangagwa uwazwe njani?
Umongameli kakhuluma ngalotho, ukhulume khona lokuyana njengendlela umgaba ekhuluma ngayo, lanxa ubengathethisi yena nxa umqathanisa lo mgabe. Kodwa akakula lutho oluletha inguquko alukhulumileyo. Konke lokhu ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ukuthi kulokuthula elizweni, ukuthi uhulumende uletha intuthuko ebantwini, yinto engekhoyo nje ayitshele i-United Nations. Ngakho ke akula nguquko ezaba khona, kuzaqhubeka futhi kumnyaka olandelayo, la olandelayo nxa ilokhu ekhona, kumbe iZanu-PF nxa ilokhu ikhona, iyabe lokhu ikhuluma imeseji eyodwa isithi busa kahle, iliphethe kahle ilizwe lanxa ngabe lokho kungenzeki.
Konke lokhu okukhulunywe ku-United Nations ubona kulandelelwa yini kuthathwa amanyathelo, kumbe kuzaphelela nje eboyeni njengesithukuthuku zenja kungabi indaba zalutho?
Ngibona sengathi kuzaqhubeka kukhulunywa ku-United Nations, singakhohlwa ukuthi kuke kwaba lo special rapporteur owafika kwelaseZimbabwe wayaphuma esesithi izijeziso zenotho zilimaza kakhulu iZimbabwe, zilimaza abantwana, zilimaza omama, zilimaza ezempilo, zilimaza ezemfundo, wabala izinto ezihlukahlukeneyo nje. Ngibona sengathi khona lokho kuzaqhubeka ukuqhutshekwa kukhulunywa ngakho. Njalo ke iZimbabwe iza kusebenza kakhulu futhi ukuthi omongameli bamazwe ahlukahlukeneyo bebekhuluma ngalokho. Kodwa lokho kakusoze kulethe inguquko yendlela iZanu-PF ebusa ngakhona elizweni. Kanti ke futhi kakusoze kwenze kube lula ukuthi izwe linjengelase Melika lisuse izijeziso zenotho. okuza lethi inguquko ukuthi kubuswe ngendlela e different kubuswe kahle ilizwe base besiya kwelasemelika la lawo mazwi afake izijezo zenotho bathi beka senza lokhu lalokhu nanku konke ukubusa kahle i-rule of law, i-democracy, respect for human rights imphecelezi esiyenzayo. Susani ke izijezo zenotho ngaleyo ndlela kuzaba lula ukuthi zisuswe kulokuthi abantu bonke bakhulume nje kungela nguquko on the ground.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela egcekeni lendizamtshina eNew York ngomvulo athi uMnangagwa wabacatshela. UMnangagwa ungapha kwelemelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Abebandlaleli baphiwa imvumo yokutshengisela besola uMnangagwa ngamapholisa aweNew York. Ugeina Kumede Saidi we Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla le-PPP umnumzana Zaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okhulumayo ngumnumzana uZaringeni Samuel Chasi okhokhela ibandla le-People's Patriotic Party. Okwenzakele John F. Kennedy National Airport ikubana umongameli we-ZANU-PF Emmerson Ndambutso Mnangagwa wehle okungekho emthethweni, wephule umthetho we-Aviation Authority yehola ebelinikiwe ukubana ehle, wehle masinyane ngamahola amabili etshaya luvalo ebambeli kantulo ukubana abatshengiselayo babuye ngobune babo njalo bajikisile abajaleki. Kusenjalo ubevele elethe amabutho akhe ukubana bebehlola ukubana kuhamba kanjani ngapha. I-advanced team leyo lalabo ababuye bemqhuba inani labo belibaningi nxa sesikhangela lezinye inkokheli ezesadak ezibuye ziqhutshwa nje inani elifika 10 to 20. Yena eyakhe inamba inombolo yakhe ifika kubo 225 okungajwayelekanga nje ubana nxa umuntu ebuya ku-United Nations General Assembly ebe lani labantu abaningi kanjalo. Yona thuna thina sikwazi ukubana i-economy yeZimbabwe sikhala ngokubana iyabheda, isebenzi zikahulumende azirholi kahle kule ndubo eziningi kakhulu, kodwa yena imali ayisebenzisayo ingazwiseki ukuthi ubana uhamba kanjani. Ekwehleni kwakhe besimlindele ku-Terminal 4 yena akasasebenzisanga amasango awenjwayelo, uhle wangena nje emoteni ngokubaleka wagijima lapho omele ephumula khona. Njalo sivikelwa ukubana lapho adumelelale khona utshintshile futhi ngoba utshaya luvalo kakwazi ukubana kuhamba kanjani lapha eNew York. Kusesenjalo abatshengiselayo baqhubekile ngomsebenzi wabo njalo abakawuqeda umsebenzi lowo. Sikhangelele ukubana sahamba siyotshengisela United Nations General Assembly njalo lapho ahlala khona, njalo izakhamizi sezizimisele ukubana hayi sokwanele sesidiniwe ngomnangagwa, sesidiniwe ngebandla le-ZANU-PF. Sokumele kubana ephume esihlalweni, sokumele ephume esihlalweni, kumele ebotshwe, kumele sitshengisele singaqedi singaphumuli. Umsebenzi sesekhona lapho esikhona, sikhangelele ukubana sizahamba endlini yakhe sizatshengisa lapho akhona, njalo sizabe silokho silibikela ukubana kuhamba kanjani.
Lo ke ngumnumzana Zaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseNew York. Amalunga enhlanganiso ezijiyeneyo ezivela eZimbabwe bathi bazatshengisela ngomgqibelo besola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ugeina Kumede Saidi ubuye waxoxa lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokutshengisela kwabelunga amalunga ebandla le-PPP.
yebo magmete hayi lokho kuthi kulabantu abahambe bayahlanga basiyazama ukuthi bayayitshengisela umongameli sehla tough luck abantu bakhona kuthi ukuthi nxa bethola umongameli sehambile kuthi ngezinye indlela kanti mina yamangala ngabantu abanjani abanqamukelele ukuthi bethi umongameli sehla betshengisele ngokwangapi khona kanti khona xa bengabi bafuna ukuyatshengisela umongameli sehla ukuze kuthini umongameli ngumuntu le security isecurity yakhe imele inanzelelwe ukuthi omongameli banikwa isecurity naleyana edingekalayo ukuthi bavikelekile pho nxa abantu sebesiyahlangabeza umongameli airport bedemonstrator besenza izinto ezinjengalezo ayisikho khonoko mbona bahambe kuhle nxa beyikuthi bamswele umongameli ngoba imisebenzi yabo ibingamihle imisebenzi yabo ibimibi ngako khonoko kuyatshengisa ukuthi bayalwa laba bantu abakho ngokuthi balungise izinto nxa kulungiswa izinto akunqanyekele lwema-airport abantu besiyademonstrator kule ndlela eziqondele zokuthi abantu batshengisele bathwale amagwaliba kuvunyelwe kusekelo sombuso batshengisele endaweni ezifanelayo hayi kona ukunqamukelela umongameli esehle e-airport besiyathwala ama-placards khonalo besiyayenza konke khona kwana abakwenzayo base bephambanisa i-security kamongameli
lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo. Idale le-Senate le-Melika seligcizelele ukuba unkosikazi Amanda Bennett nguye oza kuba umholi wogatsha lwe-United States Agency for Global Media eyiyo ehola inkampani ye-Voice of America eyalo umsakazo. UBennett uke waphatha lesi sikhundla okwesikhatshana. Okwamanje ke besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umndeni wayesebenza ukucitha umlilo omnumzana Fanyana Dick Shuluma otholakale efile ngeviki edluleyo duze lekolitshi le-NUST uthi kukhona ukunuka santungwana ekubhubheni kukaShuluma. Umndeni kaShuluma uthi umqatshi wakhe umanisipala wabikela amapholisa ngemva yakhe ngemva kokuba esencwatshiwe kodwa amapholisa abikwa ecwayisisa lesi sehlakalo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulesibotshwa isibaleke ejele lalaphansi eGweru. Neviki edluleyo kulesinye njalo isibotshwa isibaleke ejele leMtoko kubika leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Ninjani ku-Studio 7 nomthakazi wonke omuhle siyabonga ukuqhubeka lisethulela izindaba ezingathathi uhlangothi. Igama ngu-MK ngibuya eLupane eShabulanyana kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota. 2023 kumele abantu sivote ngobuningi, sivotele i-TPC sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lipatipati ezapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo, asivoteleni i-TPC, khipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu, sidinga ukukhitshwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota next year sikhipha izanu ngoba lalapha e-South Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu usekile.
Ee, ngabeli chona njani ngo studio muhle studio 7 umuhle kakhulu basakazi labalaleli bonke siyazizwa izindaba ziyakhulunywa abantu ngikhona lizokwethiswa yikuntshontshwa kwamakhompyutha yokuthengiswa luhulumende ngemali ephezulu ngendaba zelokhuzeni ze-corruption lo elokhuzeni bathi ngubani lo olama-5 million antshontshwayo abazidlela labantu ababo akulanto engakhulunywa ezanu-p f bethi i-wrong entweni yonke eyenzakalayo kodwa bona silo mbuzo mna njengamina umbuzo wokuthi bona abantu bezanu-p f abakaze bahamba ngenyawo yini ngisisho ukuhamba ngenyawo behamba ngezimoto zabo njengabele zimotho zokudula besiye emazweni anjengabo-South Africa oBotswana babona ukuthi imigwaqo injani ngithi khonapha uma kuthiwa kwenzakala i-accident ucheck-e kwengomgwaqo umgwaqo ubolile fele iyodala konke khona lokhu izinto lokhu zathiwa ngu-Ian Smith kudala lamanje kuthiwa upresidenti uyazilungisa zona lezo upresidenti wakhona ngubani okhona lo nguye wabathatha umbuso ngenkani sebebona umfowabo la engasaye kutshontsha siyonke ezidlela labantu abakhe khona yokuyegushungu farm labo sebeyabangena abahle bacedelele okwengeka okuqedi hayi asiyibinyekeni mazimbabweni sikhuphe le doti yonke leyo khona lapho badala bonke la bazinukela nje lento abazikhuluma ziyanuka kumbe abazizwa ukuthi ziyanuka kathi bona bahlala kuphi kwelizwe lakithi izinto bazithenga kuphi kwelizwe lakithi bonke bona abakhuluma pha ku-studio 7 angibona ukuthi amakhanda abaphelele noma behamba nje ebantwini bazizwa bengabantu abapheleleyo yini phakathi emphakathini laphakathi kwamanye amazwe abahamba bawavakatshela kona la besiyafuna amabhizinisi okuthi bantshontshe hayi siyabonga
litshona njani studio 7 litshona njani bazali lonke njelapho elikhona ngezindawo okhulumayo ngusibanda kolebutswana ngilokudana ngumntu lo owezana okhuluma amanga phambi komphakathi akalandihloni ngokukhuluma amanga angaka xa ethi abantu abase-amerika waye bengabuye uzodemonstrate ezimbabwe ojobu sikhala bangaphi ngeendaba zokubotshela ilungelo labo bangaphi abantu abasemajela abama-opposition but bangaki ayekele ukukhuluma amanga azinuka amakhwapha ulamanga lowo muntu and amanga khayanyanyisa bethanda ukuzikhulumela into zamanga akunanto enhle abayenzayo elizweni yidoti yodwa kuphela abayenzayo akulantshontshontsho ayekele ukukhuluma amanga konke lo hulumende wakhe yidoti yabantu akunanto abayesebeyikwanisile kulelana lizwe akulazibhedlela sebekukwanisile ngitsho ngaziyo ezibhedlela uye ngaphi izibhedlela ubhoda izimbabwe kuyana uzezakuthaka kulamuthi hambe ethenga ukuthi emakhemesti hambe ethenga ukuthi ukhuluma amanga lo muntu wezanu ngayekela amanga amanga ke kayenze akalanihlola umntu omdala ongaka sho okhuluma amanga angaka into ezingenzakaliyo uyayangisa mntu omdala yekela lokho amanga sho
sanibonani sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 onibulisayo ke lapha ngumdala ukhumalo ngilani egoli bakwethu engingakho ke lapha bakwethu kundaba le yamaphemithi ukufakiwe umbiko wokuthi amaphemithi angezelelwe ngenyanga ezingusikisi ungichaza ukuthi aphela next year kunabantu ke abasimeleyo abathi basimele abalapha ku-diaspora la e-South Africa abathi bamele thina kodwa khonapha ekusimeleni kwakhona entweni yemaphemithi leyi abantu bemathebhileni ndibalutshane kakhulu ba-less than 10% abantu bemathebhileni abakuleyo entokuzeni yamaphemithi angazi ke ukuthi basimele ngaliphi kuleyo nto yamaphemithi ngoba ubuningi babantu abayiziphathamandla bokumela abantu bakudiaspora ngabantu bakithi kodwa abantu bemathebhileni ubuningi babo abanama-ID abanamaphasipoti ngabantu abaphila ngokuhamba becatsha kwaze kwatho umgabe wathi lezo iy'gebengu ezikhona ngapha i-South Africa kazibotshwe lo mnankagwala watsho njalo so laba abathi bona basimele thina abakhulume kahle ukuthi bamele amashona bangathi bamele thina ngesikhathi kuvulwa amaphemithi lawa bekunzima kakhulu ukuthi umuntu emathebhelini athole isithupha noma i-ID noma ipasipoti so abantu ababa nenhlanhla yokuthi bathole la maphemithi ngabantu besishoneni ngoba kubo kwakulula ukuthi benze yonke le nto bathole zonke lezo yincwadi sengathi ke bona laba abathi basimele bengachasisa ukuthi basimele ngaliphi
Yes, Studio 7. Ngali kanjani kodwa basazi bethu abahle. Yeah, hawo. Akenifunde phela nawe yethu. Kenifunde phela nawe. Hawu kunini sigadla. Hawu siyagadla man. Ugadle, ugadle ngazo zonke. Hayi, ungayizwa nasemoyeni, hayi. Kodwa sicomplain bakithi kakhulu abantu baningi. Kodwa hayi siyacela phela. Lani lalele lizothi hayi. Usuka kugadleke kangakanani bese niyayidlala. Yeah, hayi ngithi mina ubaba uthuma lo baba ugawula. Sithi thina sizwe ngeke siphikisane labo kakhulu kulokhu bona bakholelwa kikho ngoba vele umuntu osuthile lolambile angeke kuze kufane indlela esicabanga ngazo kazifani lobuhlungu asibuzwa ngokufana bona anti ngabaholi abasaba abaholela ukuhola so angeke siphikisane labo nzima ngoba vele baholela ukuhola thina singamahlabe ezulu kasisukumeni ngo-23 next year siye vote sikhipheni le ikhulumende igovernment le eholela ukuhola hola sike sifake inye government sizame nje triple C bakithi ukhamisa hayi ngoba simthanda kodwa ke kuyathi ngekuthi ukuphume kwesinye isikhathi ube negative uthathe into ezokusebenzela so hayi ngoba sizabe simthanda kakhulu kodwa siyabe sizama something else enye into ezosebenzela naye makungasebenzeki kahle 5 years yaphela sizamkhipha sifake omunye
siyabingelela emsakazweni sibonga kakhulu ngomsebenzi lisiphathele wona ngithanda nje ukuphawula kancane nje ngendlela amaphoyisa asekhaya asebenza khona izano PF isikwanise ukucapture amapolisa yabenza amapolisa ezano PF that's why sebetshona bebhizi belandelana nabantu besisiya amaphoyisa ebabopha labantu beMRPF balandelana noma bedemonstrator bebabili uzathola amaphoyisa agcwele landelana labo bantu irally sesisibagcwele bafuna ukubopha abantu besisi uChamisa la yakhona bagcwele bafuna ukumbopha lapho kuyakhona sizibayabo bakhona amaphoyisa awubheke namhlanje icrime esigcwele ekhaya abantu babanje inkunzi ngapha nangapha emabhenki kuyarojwa ikhulumele kamnakagwa izibona ingane ukuthi sihlekazi yadlala ngumgabe obehlulekile wonke umuntu ebona nengane encane umgabe uyahluleka kodwa umnakagwa yena usewestern umgabe angazi akuboni ngani lokuthi wehluleka kwedlula umgabe lizwe lelilalisa zonke ukuthi icrime ayikho kusabuso umgabe yena usesehluleka abantu sebeze bebanje inkunzi emini ngezibhamu into yayinyekho igamen kamnakagwa leyo hayiphume nje ngoba isehlulekile amazimbabwena azibone ukuthi asila hulumene olekusasa lapho abazama ukuyavota kumnyaka ozawo beyikhiphe izanu PF ngoba bayibona ukuthi ihlulekile upho kungahamba iminyaka engu-10 kuyabe sokunjani lapho kulelo lizwe lelo ngiyabonga ukukhuluma ngosuku
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, imbiko ephuma kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo ikhomba ukuba umongameli Vladimir Putin wele Russia engaba sekhulelwa ngamasotsha akwele Ukraine. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali yena othi kavumelani lembono le.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi yipropaganda nje. E-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine. Thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe, EFF Africa, EFF Liberia, EFF Zambia, EFF Malawi, EFF Lesotho, EFF Swaziland, EFF yonke nje indawo simile Russia. We are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo, baya unite ama-Russians, baya unite region yabo. Akula lizwe elilamandla njenge-Russia elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger e-Russia. So thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi i-Russia ixotshwe ngapi ngapi ngamanga i-propaganda and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue to reclaim its territory.
Sizwa kuthiwa umongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayobalisela ukuba ngamasotsha bayokulwa kwele Ukraine. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela umongameli Vladimir Putin lohulumende wakhe?
Uqinisile sibili mfowethu ukuthi iEFF iyamsekela uPutin kuze kuyevalwa ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa uPutin ulama enemies amanengi aengineer ama protests akhoza ama problems ona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo sesike sabona futhi eZimbabwe whereby ukuthi opposition njenge CCC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima lapha sokufiwa yesokwenza lokhu yesokwenzelo okunye kungamanga kungasiloqiniso so lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga i propaganda and the propaganda will continue to be there and thina we will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Alo ke ngumnomzana Innocent Ndimali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye kodwa liyenelisa ke ukulalela indaba zethu zansuku zonke kusihlwa ngo 7 p.m. igama ngo Chris Gande.